Umlobi lo odabuka etsholotsho esigabeni setshefunye uthuthando lokuloba oluthethe ebazaleni bakhe asebekhulile osekuyikho sekumupha intshukuntshu yokukhankasela ukulotshwa kwezingwalo ezidindiweyo ngoba bekhona bangekho ebulenjini be-intanethi.
Sisaselabantu abasemakhaya, sisaselabogogo abafundayo kudala, like umama wami lobaba wami bayakuthanda ukubala. Badala kakhulu, bakhulile, but ngiyabe ngifuna ukuthi bona labanye bebe yiphathi kumbe bayikholise lento esiyiyo. I-technology yebo siyayivuma ukuthi 2 years to come sekungenzeka ukuthi amabhuku ama-hard copy ebe semalutshwana. But okwamanje isidingo sisesekhona because there are a lot of people abangakabi even le network.
Kugwalo lakhe oluthi inzondo, uMvundla ulandisa ingxabano eyabangela ingxabangxoza komunye umndeni okwagcina sekugwegwe ubuthakathi. Uthi kuqakathekile ukuthi abalobi balandise izindaba ezenzeka kakhulu endaweni esihlala labo abangelabo ubucwepheshe be-internet ukuze bazibale njengoba ziyabe zikhuluma ngabo. Umkhankaso wakhe lo obhekiswe kubalobi kakhulu wemukelwa ngabaningi abaloba ndawonye laye abakunhlanganiso yabalobi bakithi layo egxile eSouth Africa. Umlobi uPrivilege Ndlovu ongunobhala kunhlanganiso le uyawuncuma umkhankaso kaMvundla logwalo lwakhe lolu oluthi inzondo esithi njengenhlanganiso sebelengwalo ezedlula amathuma amabili injongo kuyikukhuthaza kulotshwa kwezingwalo ezidindwayo.
Uthando lwencwadi vele kimi lusegazini njalo siyinhlanganiso yikho esimgqugquzelayo abantu bengagcini ukubala okwamakhalekhukhwini kodwa sibe lakho ezimtsheni zizukulwane.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe uMnumzana Sipho Ncube uthi ukubala ugwalo kumakhalekhukhwini loba ekhompyutheni akufani lokubala ugwalo uvula uvala amakhasi.
Hayi, mina nje vele ngumuntu othanda nje izincwadi. Nami ngiyaloba, ikhona yami nje esendleleni ethamawele shisi ikhotha lapha noma iseza nje uyayizwa ukuthi iza ngamandla. So ya ngumuntu nje othanda nje yonke into, ngiyaloba azifunda futhi izincwadi.
Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe uNomalanga Moyo ukhuthaza abalobi laba ukuthi ezinye zemgwalo zabo lezi bazifake ezihlelweni zokuxhumana ku-intanethi okuyilapho osekugcwele khona abantu kulezi nsuku.
Besifisa kakhulu ukuthi ma bengasicabangela nathi bezifake ku-social media, ku-intanethi. At least kuzaba ngcono kithi, kuzoba lula futhi ukuthi sizifunde ngoba siyabe sinamafoni wethu okuthi sibe ne-access ku-intanethi.
Ngokwezibalo ezethulwe luhlangothi lwezibalo eminyakeni emibili edluleyo, iZimbabwe National Statistics Agency eleZimbabwe labantu abedlula isilinganiso songamachumi ayisiyagalolunye ekhulwini, 93.7% labantu abenelisa ukubala lokubhala. Abalobi-ke bathi leli nani ladalwa ukubala izingwalo ezazidindiwe hatshi ku-intanethi. Lezi zibalo zikhombisa ukuthi emaphandleni lakho liseselihle inani labakwazi ukubala lokubhala. Ledlula kancane okuyisilinganiso sokungamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, 91.3%. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.